kwenzakala ngendlela eyayingazange inanzelelwe kumbe ibe yinto ekhangelelweyo ukuthi ingenzakala. Kakhulu khona lokho ukuthi laba amalwa ecatha amaterroristi la athathe iframe China azenze zibe luhlamvu lokuthi kutshaywe abantu, kutshaywe izindlu, kube lokufa okungangalokho. Iye balunanzelela njalo labantu babo laba badlulayo bayabananzelela, bayabakhumbula. Kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende ngohulumende kumbe ngithi upresident ngopresident bayabuya beme babe yingxenye yokukhumbula lolu suku. Kuleso sigaba kumbe kuleyo ndawo lapho kwenzakalela khona, lamabizwa labo abadlulayo acindezelwa abekwa kuhle kulesikhumbuzo esihle esikhulu esinanzelelekayo ngeminyaka ngeminyaka.
Sesikhangela lona udaba lwamalwecatsha elemelika livikelekile yini ukuthi amalwecatsha abasaphonga uhlasela nje?
Hayi, angikholwa sibili ukuthi kusingathi thina bavikelekile. Ngibona ngathi lakhonapho kwakube lokuthula okuthile okwakwenzakele okwenza sengathi bakhohliwe ukuthi kulama-terrorist. Ngaleso sikhathi bekhohliwe basebetshaywa-ke khona lapho. So ke lakhathesi lanxa kuyikuthi kungabonakala ngathi kuthule, kodwa kuthula kwakhona ngakwaziwa ukuthi bacabangani, balungisani, balungisa nini, bazakwenzani. Ngoba angithi uzananzelela ukuthi ngemva kokutshaywa kwama-towers lana kwaba lempi, izimpi ezaba khona. I-Melika yahlasela i-Afghanistan, yahlasela Iraq, yahlasela indawo zonke lezi, ngoba kwakucatshangelwa ukuthi laba ma-terroristi avelela kulamazwe esi-Arabu. Kuba yilufa lokuthi kube isikhwili kubonabo ababetshaywa. Isikhwili lesiyana akwaziwa ukuthi sizakhwitshizwa nini. Ngeza ke sibili ngime ngithi mina hayi, uyabona abeMelika sebenqobile amaterroristi la, ngoba angithi izinto lezi ziyabhoda njengakhalesi ukulwa khonokho okwenzakala phakathi kwe-Israel leHamas. Kwesinye isikhathi kuba khona abantu abanye abahlala phansi bathi lokhu siza kukhwithiza loba kanjani, ngoba benanzelela ukuthi iMelika yiyo esekela i-Israel ukuthi itshaye njengalokhu ukutshaya ekwenzayo kuyidliza lokhu ekwenzayo lokufa kwabantu. Ngoba khathesi sokungaphosa kuye labantu abayi-40,000 asebefile laphana eHamas. Yikho ke angilaqiniso lokuthi ngingathi mina sokulokuthula, sebeqedile, sebelungisile, sebevikeleke.